Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu olamukela emoyeni ngolwesithathu mhlaka 10 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
umakhumalo sengcono kwakathi dokotela usekhulume ukuthi ayelatshe engekhaya okusasa uyaphinda abuyele esibhedlela ukuthi ayehlolisiswa
umgcini sihlalo we-MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo sephumile esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabantu abagqekeze endlini yakhe ngomgqibelo
ambona ukuthi ulo mahluko ukuthi abantu bakhitshele ukuthi kulinywe utshani kumbe kuyenze irrigation
uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echirezi emizini yabo owe-statutory instrument 15 kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lambili belomkhuhlane lo. Asebebhubhile selokhe umkhuhlane lo ufike eZimbabwe sebe yinkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1489. Asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,321. Ezwekazi le-Afrika i-coronavirus isihlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.9 million njalo yabulala abedlula inkulungwane ezilikhulu 106,000. Emhlabeni jikelele sokubhubhe abangu 2.6 million njalo kwatholakala abangu 117 million belomkhuhlane lo ngokutsho kwe Johns Hopkins University. Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echirezi emizini yabo owe-statutory instrument 15. Umthetho lo wona osolwa kakhulu ngabanengi ubusithi indawo le izasetshenziswa ukulima utshani benkomo. Kodwa uhulumende ukuguqulile lokhu izolo waloba ukuthi umhlabathi lo uzasetshenziswa ukulima kuphela engacaci ukuthi kuyini okuzalinywa kulindawo. Ukuveze sobala njalo ukuthi uyaphambili ngokuxotsha abantu laba abazinkulungwane ezilitshumi lambili 12,000 emizini yabo lanxa nje abanengi bekusola lokhu. Umthethwandaba kamantshi emaswingo umise ukududulwa kwabantu laba okwesikhatshana ngeviki edluleyo ngoba usithi uhulumente kalandelanga umthetho. Sixoxele gqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Ngokubona kwami ambona ukuthi ulo mahluko ukuthi abantu bakhitshele ukuthi kulinywe utshani kumbe kuyenze irrigation. Okusobalayo ukuthi uhulumende through statutory instrument 50 wenze uMinister of Local Government akasafuni izakhamizi etshulongo zihlale khonapha ngoba igovernment lama-interest efuna ukuwayenza. It's unfortunate ukuthi ngesisekelo sombuso omusha umhlaba wonke wezimabe kuthiwa yi-state land. So at any part particular time uhulumende omongameli ngawalizathu ezicathile umbona bezicathile abantu basuse lapho bahleli khona ngaphandle kwabantu abangabe bele bina matajitits umhlaba bahlala kiyo ngisikhiwa singathi umhlaba emakhaya awula tenya awula awula permanence ipresidency sibonile laphathe sithela khona makhiwa umhlaba ngohulumende bakhitshwa iland act leminye imithetho yayiprotector ama property rights ngesikhiwa yangahlonitshwa yatshintshwa ukuthi suthe izifiso zepolitics
udaba lolu lungafika emithethwandaba yaphezulu yini icine ivimba uhulumende ukuxotsha abantu laba njengomthethwandaba kamantshi ovimbe uhulumende okwesikhatshana ngeviki edluleyo
abantu bonke laba bahleziwe etshilongo bazakhishwa ngokungabona even statutory instrument eyenziwe nguminister ithe umuntu ongasala ngumuntu olama-rights ama-minerals so abantu abaprotected for now ngabahlaliswe kuleyana indawo nge-mines and minerals act ngoba ukugejwa kwegolide lamanye amatshe kuqakathekile ukudlula ukulima or i-agriculture yikungabala I think i-paragraph 3 iyakhuluma ukuthi wonke umuntu ohleli khonaphana in terms of i-communal lands act ngaphandle komuntu ohleli nge-minerals act kufaneliswe okusobala ukuthi bonke labana amalungelo abo aqakathekanga then okwesibili umthethwandaba ubavumile okwakhathesi ngoba sihambe ikhodi besiyacela into ethiwa i-spoliation interdict okutsho ukuthi inkundla ithi uhulumende iloba seyishile inothisi ukuthi abantu bephume kufanele alandele umthetho yezinqumo zomthetho zokukhipha umuntu ukwenzela ukuthi i-law and order kusosekade elizweni ihloniphe so ngokomthetho kule two requirements ye-spoliation ukuthi umuntu ube ne-position bebehleli khonaphana and bakhishwe ngokungekho emthethweni
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha. Umgcini sihlalo webandla leMDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo yena otshaywe ngabantu abagqekeze endlini yakhe ngomgqibelo usephumile esibhedlela. Umakhumalo utshele iStudio 7 ukuthi usengcono kodwa uthe ulokhe efuthelwa ikakhulu engalweni lasenyaweni lapho atshaywa khona ngenduku. Isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chirotsa utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lanxa bengakabi lobufakazi obubambekayo bokuthi ngobani abenza isihluku lesi okwenzakalayo kukhomba ukuthi kungaba lesandla sabacuphi bakahulumente.
Umakhumalo usengcono kwakathesi Dokotela usekhulume ukuthi ayelatshe engekhaya okusasa uyaphinda abuye esibhedlela ukuthi ayehlolisiswa njalo amadokotela akahulumende afuna ukuthi amhlolisise ukwenzela ukuthi banike i-certificate yabo efunwa ngama-CID.
Selinobufakazi na ukuthi kahle kahle ngobani abamngenelayo emzini wakhe bagqekeza bamtshaya?
Into eyenza ukuthi sicabangele ukuthi ngamapholisa kahulumende ayasebenza nsitha into abazihluthunele umama uThabita Khumalo endlini yakhe kulezinto ezimbalwa ezibonwe ngamasela ezingazange zithathwe izinto lezi zilentengo ephezu kachana kulamafoni le-TV but bakuthile lokho kuhle kwaba yisikhumbuzo kithi kulokho kwayenzakala kumacomrades ethu umnyaka ophelileyo lapho babengenele ezindlini bethathelwa amafoni lalaba be-MDC ababotshwa bathathelwa amafoni ye phela beyenzela ukuthi bekhangele bethathe i-information eyabi phakathi so yikho kwenzakaleyo lapha ngizananzelela futhi ukuthi indlela abamtshaye ngayo indlela phela etshengisa ukuthi umuntu okade etshaya umuntu olobungcitshi obuthize kule nto kade eyenza lokunye nje okutshengisa ukuthi hhayi la kasimasela wodwa kukhanya ngani ngabantu abaqeqeshileyo sibili abantu abayazi into abayenzayo so ambona ukuthi salele ukuthi sicabange ambona ukuthi singalele ukuthi sibacabangele ukuthi bengabe yibo
bakhona abanye abathi mhlawumbe yimpi yemndeni le okungaba ikuthi bakhona abanye abebandla lenu abangahambelani laye abanga babe kwenzile lokho kungakuliqiniso
kunavire sicabangela abantu abasebenza nsitha kuhulumende lokho ukuthi ngabe ungabantu be MDC ayisikho ngoba phela ubabonile laba bantu abangenileyo ayisibo bantu be MDC njalo udlame lolu olokuthi kuthathwa amafoni kuthathwa ama laptop into vele eyinhlala iyenza abantu ebantwini be MDC into ehlala iyenzwa ngabantu nalabo abasebenza nsitha ukuthi nxa bebopha bahle bakuhluthunela ufoni nxa ule laptop bekuhluthunela into phela ababeyenza umnyaka ophelileyo njalo yikho okusenza ukuthi sicabangele ukuthi kungabe kungamapholisa asebenza nsitha asebefuna ukuthi bahuga abantu bevala abantu amehlo ukuthi abantu becabange ukuthi ngoguluva ayilaba sibo ngoguluva sibacelile amapholisa sathi mapholisa sicela lisiyangise thina libabambe laba bantu libachaze kuma TV lakuma radio lisiyangise thina kodwa okwakathesi mapholisa thina sicabange ukuthi ngamapholisa akahulumende asebenza nsitha.
Umnumzana Sidani Chirodza isikhulumeli seMDC Alliance koBulawayo. Kusenjalo umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla leZANU PF lenza konke likwenelisayo ukubhidliza iMDC Alliance. Kumbiko awethu leizolo uChamisa usole umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi uya usiba muvi ngamandla. Uthe njalo ukuphuma kwamanye amalunga ebandla lakhe siya kuZANU PF yinto enhle ngoba lokho kuveza sobala ukuthi izitha ngobani. Inhlanganiso elimukisa amazwe omhlaba ngesimo sendlala iFemine Early Warning System Network ithi eZimbabwe liphakathi kwenkinga ezigoqela ukuna kakhulu kwezulu elidilize izilimo, ukudilika komnotho, umkhuhlane wecoronavirus kanye lokukhuphuka mahlayana kwentengo yezinto. Kumbiko ewethu leizolo inhlanganiso le ithele mali lokhe isilela emabhanga kanti lesilinganiso sokuntshintshwa kwemali yakwamanye amazwe emkambo wesitha sikhwele kakhulu. IFusenet ithi njalo ukudilika kwamabholoho lokugebheka kwemigwaqo kwenza abezimota bakhuphule imbhadalo. Usthandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxelo nobhalajikelele we ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Nxa sikhangela ama statistics ayekhona ayesitshengisela ukuthi abantu esikhathini 70% amaZimbabweni baphuwa kumbe ngabayanga leholo abalitholayo liphansi kakhulu okumangalisayo. Njalo singathi 94% yabantu abaningi bazincedisa kasiwo labo esingathi khona baqhatshiwe kumbe basatshelwa isithupha ngabantu abakwi-informal economy. So singathi nje umkhuhlane othi ufika sevele singamanga kakuhle. Njalo ngesikhathi izisebenzi zazikhala ngokuthi imali yabo isehlile ngendaba ye-currency eyayifakwe nguhulumende, umkhuhlane othi ufika ke wayengezelela ke ukudubeka kwabantu. Siyakhumbula ukuthi umnyaka uze waphela abaningi besaliswa ukuthi behambe bevalelwe ezindlini, amakhampani athize avalwa, amaningi ehluleka lokuvula njalo. Labo ababesheze ezindlini azangekemnithode iholo labo. Sabona ke intengo yezinto ikhuphuka ngokuthi ayi-manufacturing phela yayivalile njengoba kwakuyi-lockdown. So sesingene kuluminyaka sesiboneke iround yesibili ke COVID-19. Besingakaze ke singathi sirikaze ke kunyaka odlulileyo, lawuthole umnyaka odlulileyo antsho besiphuma ku-idayi ku-cyclone idayi. So ilizwe bevele ngani kalimanga kakuhle.
Uhulumende uthi ule mizamo eminingi eyokuvuselela umnotho welizwe njalo usebonile imthelela, liyavumelana laye na?
Uhulumende sezamile ke ukuthi uyanika uyalethake i-option ukuthi ezame ukustabilize the currency leyo. Ukhanya kuyehlula asikwazi ukuthi insuku ezilandelayo ziphetheni, kodwa asiboni nje ezomnotho singathi umnotho ukhuphuka.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Selikubonile na ubusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi udubo lwamanzi soluzaphela koBulawayo ngemva kokulungiswa kwempompi. Inkundla yesayithi yona ithi intathelisa indaba zakoBulawayo zihlangane lamapholisa izolo kukhulunyiswana ngendlela zokusebenzelana kuhle phakathi kwenhlangothi zombili. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani balaleli be studio 7 konke nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele. Ye kungayintokozo ukuphila kwabantu. Abantu bakuthi ngizathanda ukubuza nje kancane komunye umbuzo nyana nje ongayindawo. Uyazi ngizwa kuthiwa khona ngihlala ngizokuthiwa kunesilo samaNdebele umzilikazi and what so forth. Manje mangithatha ukunazela ngizokuthiwa khona angathi inkosi yakhona ikhona lapha kwelase South Africa eJohannesburg. Angazi kuyinto enye engayi-understandi kahle noma engathi engayitholi kahle ukuthi inkosi, njengoba kuthiwa inkosi isilo angiboni ukuthi kungabe ngumuntu ongahlala kwelinye ilizwe. Siyasebenza noma kumbeni kwenzakalani, kumbeni siphephele ngoba inkosi phela njengesilo kuthiwa inkosi number 2 from kamzilikazi. Ngokubona kwami phela ngabe kuthiwa ikhona le inkosi ihola abantu bayo khona lezweni layo, ngabe sikhuluma nje khona ngale sigodlweni sayo ihleli kahle ikhangela indaba zabantu bayo. Okhulumayo lichagwana elikhulu uMr Ncube Khanyani esigabeni sakosiwowo ePlumtree, kodwa ngikhuluma ngilapha eSouth Africa kwelaseJohannesburg emzini omkhulu waseDeepsuthi. Ngiyabonga, amen kuleyo ndawo.
Salibonani Studio 7 linjani lonke. Ngicela ukukhuluma ngendaba kaChamisa ukuthi khona iparty yakhe ayisihlulekile. Nanku ama-members akhe eparty ayaphela ayaphuma epartini. Waqala uMonzora lo committee. Sokuphuma abanye ababili phela kungena abakwazi. So uChamisa kuchoni. UChamisa ufana naleyani inkukhu emhlophe esitsheba bayibiza besithi broiler. Liyabe likhula ngapha licutheke insiba ligcina ekugcineni sekuyibhunyu munyu zokuyisitsheba. So uChamisa laphana akalungise izinto. Alungise straight ngoba maku siya kuyukhetho yena encutheka kanje. Kuba nokuthi uyongena ekhetheni eyedwa. So kuzolandela abanye futhi aboNcube sinjeyana maybe mhlambe sebeplana nokuphuma. Akula muntu ongavuma ukukhokhelwa ngumuntu onganama qualification okuba yipresident. Nakubona phi kona lokho.
Salubonani linjani. Hayi mina isicelo sami into eyodwa kuphela ngiseBotswana. Ngicela i-group ye-WhatsApp lapho engakwansi ukubona uStudio 7 wesindebele wekuseni lantambama wesishonene wekuseni lantambama isisicelo sami engilazo kuStudio 7 alinganjoyinisa igroupu kumbe ningansendela igroupu njoyine ethola uStudio 7 ekuseni lantambama ngiyabonga hlobo zami ngiyabonga bonke abasebenza uStudio 7
Studio 7 abasakazi bethu ngibingelele umthakazi omuhle okhulumayo ngumasuku abadala babethi sizwe icela ivuthiwe ethu izavuthwa kanjani ingaphiwa yabona umthakazi uyiso isikhathi sokuba novusa ikhanda kunini indaba zakithi zikhulunywa zingenziwa kunini indaba zakithi lokho kwakuyikhona kubhidlizwa abantu bebheki uyabona indaba le kumele iqalisele kubosepho bazazi ukuthi bangobani beyekele indaba zepolitiki ngoba usebhuka sopolitiki usebhuka ngumuntu omele isigaba omele amasiko kumele baqale bona babezazi ukuthi bangobani laba abakhangeza izimoto ngikhuluma ngezinduna zakithi ezingazaziyo ukuthi zingobani uma ngikhuluma ngenduna ngikhuluma ngenkokheli umuntu ongazaziyo ukuthi ngubani uyekhokhela abantu ongazazi ukuthi ungubani ngayekwesaba indaba zombusazi kumele abantu bemele iqiniso ukuze abantu abenu babe neqiniso kodwa masiphila amanga uzifihle ukuthi ungubani ngoba usenzele ukuphila uncengisinkwa uyethengisa ubuzibulo ngegrevi uNkulunkulu uyakuqalekisa asivukeni bomthakazi sinene kungangcono kube le nkokhelo ezintsha kube le ndvume le 19 years ma kuyikuthi umthanda iqiniso laba abaphika iqiniso bezifihla bephila amanga kuyamele bethule besuswe esikhundleni sililwele iqiniso lethu ngoba thina kasincengezimoto sincenga ubuyithi bethu
Salbonani kustudio 7 linjani ngiyaphila ngumpofu lo okhulumayo uyazi ukuthi kungaba kuhle amabhasi abuye yebo siyavuma amabhasi afuneka ukuthwala abantu kodwa isiqokoqela sendaba ngabe bethi beletha amabhasi baqala balungisa imigwaqo ngoba imigwaqo mpela emathebeleleni ayikho so amabhasi lawo nxa kuthi azaphiwa izabelo zonke bazohamba njani abantu ngamabhasi umgwaqo ungekho ngoba azofa masinya lawo mabhasi so bengicabanga ukuthi nami ngabe uhulumente uhlakaniphile waqala wadinga amakhampani alungisa imigwaqo imigwaqo yaba mihle ukwenza ukuthi konke kuhambe kahle umbono wami lami ngingumpofu komadabe eplant
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Sikhangele ezivela kwamanye amazwe okhokhela ibandla eliphikisayo kwele Uganda umnumzana Bobi Wine sekhudaze uzulu wakulelo lizwe ukuthi atshengisele esola ukuqilibezela athi kwabakhona kukhetho olwenziwe ngozibandlela I-World Health Organization ithi abantu abangena ku-736 million emhlabeni jikelele bahlangana lodubo lokuhlengulwa ngabantu abathandana labo. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Lusemilonyeni yabanengi udaba lwenkosana yakwelebhilitane uPrince Harry lonkosikazi wakhe uMeghan Markle kulandela amazwi abo okuthi basuke endlini yobukhosi kwelebhilitane ngoba uMeghan ongumuntu onsundu njalo oyisizalwane sakwelemelika ubebandlululwa ngokombala. ababili lava basuke ePhilithane nyakenye bajiya lezi kudla zobukhosi sebesiyaphila impilo yabo bodwa eMelika lapho abatshele khona intatheli zindaba edumileyo u-Oprah ngempelasonto ukuthi uMeghan wayethwaliswe nzima njalo isizwa ehlukumezekile esalelwa ukuthi adinge uncedo ngabesikhosini waze wacina wacabanga lokuzibulala. Bathi njalo okuyikho okwenza bachiya ikuthi uHarry wabuzwa ngelinye ilunga lomdeni ukuthi ijwabu lendodana yakhe u-Archie yena owayengakabelethwa lalizaba njani njengoba uMarco engumuntu onsundu. Indlovukazi yaseBhilithane yethule umbiko izolo isithi izaluphenya udaba lobandlululo lolu. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe njalo ehlala eBhilithane umnumzana Tifa Dube.
Udaba luka Prince Harry ngibabunkomo lube ludaba olusegudwini kakhulu umhlaba wonke jikelele but ikakhulukazi lapha eEngilandi ngoba into kade isenzakala bebeluphenyisisa ikakhulukazi laba abangathi basondelane kakhulu le royal family bezama ukuthi bazwisise ukuthi kungabe ukuthi kwahamba njani. Kodwa eqiniseni lona ngilokuthi nxa uye wabandakanyeka ukuthi ube yingxenye ye-royal family bona bakhangelele ukuthi ube ukuthi ulikhiwa elomhlobo wabo. Kodwa ke uHarry engakachadi kwahlupha kakhulu ngoba kwakufanele ukuthi ngabe umtshado lwana ngabe wamiswa engakamthathi kukhulunywa ukuthi sokhanya ingathi sebephakamise abantu abamnyama okuyinto abangayifisiyo ukuthi yenzakale. Njalo enye into ekhona ngeyokuthi nxa kungenzakala ukuthi ubhuti wake uWilliam kube khona enye into eyenzakalayo kuye kusho ukuthi uHarry ngiyabe sizathatha isikhundla. So ungawuthi uHarry nxa kungenzeka kube lokunye okungenza impilo yakhe mhlawumbe ingasenelise ukuthi iqhubekele phambili kudle unkosikazi wakhe uyabe sekunguye afana ukuthi athathe isikhundla okusho ukuthi yena lo uMeghan engumuntu omnyama nguye uyabe sefana ukuthi athathe isikhundla lesiyana abuse amakhiwa. Amakhiwa ilapho asebeyikhangelela khona kakhulu khona phana phezulu ukuthi ithunzi lakhona lisuka khona phana. So yingakho abantu abaningi babehlongoza besala noma ngithi bekhanya beyigxeka kakhulu indaba leyo ukuthi ngabe akathathanga umuntu omnyama kwakusukela khona lapho ukuthi babe kangelini ukuthi nxa uthethe ukuRoyal Family kulezinto eziningi noma indibathize ofana ukuthi uzidlale ezihlengisela ubukhosi. Kodwa ke amakhiwa akukathontili kahle ezinhlizweni zabo ukuthi bengabona umuntu omnyama ephatha induku yobukhosi noma bengabona umuntu omnyama ebabusa ebatshela into yokwenza. Ingakho nje libona lakathesi inkulumo yonke into ayikhulumayo lumntwana iba inkulumo ecujungulwa kakhulu ukwedlulisa.
Ngapha eMelika bakhanya besecelene likaHarry loMeghan abaningi khona ngapho eBhilithane bathini?
Iningi labantu babunkomo abasapota okwenzakaleyo kuHarry lonkosikazi wakhe laphana uMeghan ngabantu abensundu noma ngithi laba abe-minority yibo kakhulu abalulandelayo udaba lolu abalusapotayo kakhulu ukuthi uye wakhuluma iqiniso waveza okuyikho okwenzakala. Kodwa ke kube sekusithi abelungu abayibo abangazange babe lesifiso sokusuka into leyiqalisa basasemadolonzima njalo basase lobuhlungu bokuthi kungani uye wadalula inkulumo ezivala lazeneziyana ezingafanelanga ukuthi ngabe ziyakhulunywa ngoba nxa usebukhosini kukhona izinto ofaka ukuthi uzikhulume zikhona ezinye izinto ongavala ukuthi uzikhulume.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane.
Dog when you
uthando lwakho usotsha moyo ehlabela kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili umgcini sihlalo we-MDC Alliance unkosazana Tabitha Khumalo sephumile esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabantu abagqekise endlini yakhe ngomgqibelo. Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echiretsi emizini yabo owe-statutory instrument 15. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.